Udaba lufuna ukuhlizwa ngesiphazithange. Yebo kambi, njengabantu abangasoma lawyers, asilayo incazelo kuhle kuhle efakwe kumbe sithi ukuchasisa kuhle kuhle okufakwe ngama lawyers bethu bethe bese emthethwandaba khona ngale. Kodwa wonke umuntu uyakwazi ukuthi indaba le kufanele ibe agent, ngoba asoze siswe inama-councillors omeya bengathoyelanga ini, ngoba kufanele kuhambe kanye kanye. Umeya i-part of i-council, so kuyabe kufuze ukuthi udaba lolizwe masinikwenzeka ukuthi ama-councillors ethu engene eqalise ukusebenza lo meya wabo, kubona ukuthi ezabelweni kube lo msebenzi ohamba kuye phambili. So asiboni ukuthi kungani bona amakhoda besithi so udaba lufuna ukukhangeliswa ngesiphangiphangi, ngoba ama-councillors uyafuna ukuyeka kufuna ngesiphangiphangi.
Selibuyela okwesibili, liyabe selilazo ingcazelo yokutshengisela ukuthi udaba lolu ngempela kumele luhluzwe ngesiphangiphangi.
Ye, umantsha ngithi uthe yena asifakanga ubufakazi obutshengisa ukuthi kule need yokuthi kuluzwe udaba lethu ngesiphangiphangi. So bafanele bekwenza ama-lawyers ethu ukuthi behlale phansi begijime bedinga ubufakazi obutshengisa ukuthi hhayi udaba lolufanele lizwe masinya. Okunjengokuthi khona kufanele ukuthi ama-councillors nxa sesuya ini kube lebomeya konke kube khona kungakwenziwa ndawonye. Into asoze sihlale phela singela ama-councillors labomeya. So ama-lawyers ethu azahlala phansi and ngikhuluma kanjani ningi bahlezi phansi babonisane ukuthi kuyini okunye kufanele ukuthi kufike kuyiswe kufakwe emthethwandaba ukuthi kwaziwe ukuthi umantshi vumelani labo ukuthi hayi udaba lufuna ukuthethwa ngesiphangiphangi.
Ye, khona kungani ibandla lakho lingavumi nje ukuthi hayi abangakhethwanga ukuba ngamakhansila bengabi ngomeya?
Angithi yabona ukuthi njengemadorobheni amakhulu la siyakhangelisisa njengebandla, sikhangele politically, sikhangele socially, sikhangele economically, sikhangele kuma-councillors esilawo. Yebo kambe bakhona ama-councillors abaningi sibili abalembali yokuthi bengafanisa ukulungisa izinto zonke, bebe ngomeya abahle sibili bekhiphe bengama-councillors. Kodwa kwezinye iy'ndawo siyayifuna ukuthi hhayi sike kube lokudobana nje mbijana, kube lokunye nje esingathi singakwengezelela